Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Lamukela emsakazweni we Studio 7 lamhlanje ngolwesihlanu ebuseni yimi uSithandekile Mhlanga. UZulu seveze imbono etshiyeneyo phezu kokubuyiselwa komthetho weduty okumele ubhadalwe ngumuntu nxa ithenga impahla ezimqoka ezifana lokudla phandle kwelizwe. Umthelo lo wesulwe nguhulumende kunyanga eziyisithupha ezedluleyo ngoba abantu abaningi basebethwele nzima ngoku kwela mahlayana kwentengo. Kodwa esethula i-budget yomnyaka ozayo eParliament izolo, umphathi intambo wezemali, uMnumzana Mthuli Ncube, uthe uhulumende usebuyisela umthetho lo ngoba intengo yempahla isizinzile. Uthe njalo abamabhizimusi eZimbabwe ukuze athuthuke ngoba abethathelwa ibhizimusi zimpahla ezivela kwamanye amazwe afana leSouth Africa abezingena ngaphandle komthelo weduty. Lanxa abanye besithi bavumelana loMnumzana Ncube, abanye bakusola lokhu besithi kuzadala ukuthi uZulu weZimbabwe ophandle ehluleke ukuthengela umndeni imfanelo zekhisimusi emazweni afana leSouth Africa leBotswana ngoba sokubhadalwa umthelo. Ukuhlaziya lolu daba, uNtungameli Nkomo weStudio 7 Uxoxele sikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Community on South Africa umnumzana Bongani Mkhwananzi.
Hey kunzima ikakhulu kulabo abantu ababesebuyela ekhaya nje neproduction environment yalawo ma-products ekhaya ingekho kulelo zinga. So uma ungakhangela kahle for the economy kuluncedo ukuthi ilizwe lingabe lithenga izinto ezifana nama-grocery kwamanye amazwe ukwenzela ukuthi lithuthukise nalo i-self-production. So ungakukhangela kwenye ilevel ungakuthi ukuthi kuza kunceda phambili kodwa ngokwamanje nje ngesimo esikhona kuthelela umuntu okudiaspora i-problem enkulu ukuthi manje asakwazi ukuthi i-cost ayimaintaine kahle ngoba manje suzathenga amagoods uphinde uyobhadalela i-duty and of which it's not exactly like wonke lawo magoods easily accessible as produced kwele Zimbabwe. So into le izobahlukuluza kakhulu abantu abakudiaspora kakhulu lapha South Africa.
Nxa sesikhangela ukudula kwezinto khona ngapho kwele South Africa siyake sizwa abanye bekhala besithi hayi akusafani lakudala kulezi nsuku akusaphileki izinto sezidula okumangalisayo okungangokuthi kuzaphazamisa le ndlela abantu abathumela ngayo nje ukudla ngompalakazi abanye bathi hayi sokukulutshwana esiyakuthumela ekhaya yebo kunjalo bayasadalala abantu
bayasadalala ngempela abantu ungakukhangela even namhlanje i-Reserve Bank eSouth Africa i-increase i-repo rate okusho ukuthi by 75% and i-cost yokuboleka kwezimali ikhuphukile lokho lakho kuba nomthelelo kumthelela even kuma-consumption goods ngoba mbayimbayimbayimbayi ama-renters for real estate lapho kurentwe khona ngama-shops i-renti layo iyabisiba khuphukele into ezifana nalezo. So kwesinye isikhathi ma ususithi uyakukhangela kuba ngcono ukuthi umuntu ayethenga khona kwele Zimbabwe. Uhlupho ukuthi ziyatholakala na yini zonke lezi zinto umuntu angasuka ephethe imali ayezithenga khona le akhade down i-cost yokulayisha. Kanti nakho mase kukhathwa down ama-cost lawo afana nalawo leyo industry nayo industry esuka isi-affected yabona ababalayishayo. So zonke lezi zinto ziba lomthelela ongemnandi nje enhlangothini eziningi.
Bathi noma layisha bona bayakhalakhala njengabantu bonke
Isikile singakezwa inkulumo kodwa nje uma ungakucabangela from a distance uyabona ukuthi uma kuyukuthi abantu sebephoqeleka ukuthi behle bekhaya beyethenga i-grocery sebesekhaya kuzoba nomthelela vele kubomalayitha. Kodwa-ke uma kuyukuthi lezo mpahla ezifunwa ngabantu zikhona ekhaya ngentengo elingeneyo akulahlupho. Into esihluphayo kwesinye isikhathi kunanzelela ukuthi amashopu alaba abalama-connections bayawoda izinto ngaphandle kwelizwe bekuye bazitshatshe at premium prices kwele Zimbabwe. So ngabe kuyukuthi vele ufaka leyo mthetho ewufakele ukuthi iZimbabwe isiproducer enough ngabe akunankinga.
Yebo ke lo ngumnumzana Bongani Mkhwananzi isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa obexoxalo ngtungameli inkomo weStudio 7. Yebo ke okwamanje sendichiya izandleni zika Chris Gande ukuze aqhubeke ngohlelo lwethu.
Siyabonga ke sithandekile lingalitshona njani livuka njani izulukandaba igama lami njengoba kuthiwa nguChris Gande. Ibandla lezombusazwe eliphikisayo leZimbabwe Freedom Alliance lizaqhuba umhlangano kusasa ngomgqibelo kobulawayo lapho elizaxoxisana labantu ukuze liqoqe imbono yalo ngendlela uhulumende aphethe ngayo udaba lwegugurawundi lona athi ukuzazwalo kuzakhwela zizinduna. Umholi walelibandla umnumzana Samkele Hadebe kanye lomsekeli wakhe umnumzana Moses Mzila Ndlovu bakhangelelwe ukuhola lomhlangano. Umnumzana Mzila Ndlovu wayengomunye okhokhela ugatsha lukahulumende olubona ngokukhumisana umlotha olwe-National Healing and Reconciliation wake wabotshwa ngenxa yamazwi awakhuluma ngodaba lwegugurawundi. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba usithandekile Mdlanga weStudio 7 uxoxe lonkosazana Beauty Ndlovu umsekeli kamgcinisihlalo webandla leZimbabwe Freedom Alliance.
Thina njenge Freedom Alliance silibandla labantu ngakho sihlangana lozulu uze ndawonye sakhe izinqumo okwakhiwa ngabantu yikho abazakwenza umhlangano lo ngokaZulu kanti njalo indikimba yawo yokwethulwa kwamaqiniso esingakuthi ngesingisi yi-truth telling lokulungiswa justice lokunye abantu abangathanda ukubuza abakhokheli silibandla lezombusazo akukho okusivalelayo ukuthi singaxoxa ngani kodwa isisusa salo mhlangano yikubana abantu bacele ukuthi thina sibuye sizobachazela kabanzi ngalokho abakhokheli akade belokhu bekutsho kuphephandaba lethu njengebandla thina sima lozulu futhi simela inhlala kahle yabantu lamalungelo awo ukuthi uhulumende kamnangagwa useqondiza udaba lwekuku round lezinduna ubuqotho bakho ngeke kuvele kimi ngeke kuvele kithi njengebandla kuzavela kakhulu kuye uZulu okwethu thina umlando wethu njenge Freedom Alliance yokuchazela uZulu indlela ibandla labo elimi ngayo phezukwalolu daba asifunze abantu into yokwenza bazayenza bona abakubona kulungile asilindeleni wona umgqubelo isizwe ingabe okwethulwa nguhulumende yikho na okufunwa nguZulu thina okwethu sima eqinisweni futhi sihamba labantu asazi ke ukuthi uhulumende umi lobani ehlweleni lakhe
uqakatheke okunganani lomhlangano njalo izinqumo ezizathathwa zizaphathisa njani abantu zizafinyelela yini endlebeni zikahulumende
imihlangano sihlezi siyiphethe khonapha esizabe sikhona ngomgqibelo sike saba khona njalo ekupheleni kaSeptember lapho isikhulumeli sethu akade kungu-Dr. Samukele Hadebe kwazothi ke emavikini adluleyo umama uSenzeni Mpofu wabamba omunye ngale ngasenyama yendlovu imihlangano emincane iyenziwa iziqindi ngeziqindi ngakho akusimhlangano wokuqala lo esiya kuwo njalo aso ukugcina angigcizelele ngiphawule ukuthi lo esiya kuwo umhlangano asumhlangano olula ngoba ukhuluma ngodaba olunzima kakhulu udaba olubuhlungu udaba lombhuqazwe lapho inkulungwane lezinkulungwane zabantu bebathebelele ndlasemidlands abachabalala khona bebulawa kabuhlungu asudaba lolula lolo lunzima kodwa sihlangene sibonisana njengamahlabezulu kuyasombuluka izindlela zokuthi kwenziwani kuyiwa phambili i-Freedom Alliance ayikhulumi nje mahlayana izinto ntwezi engazenziyo yiloba yini ezobotshwa emhlanganweni siza kufeza kuphela ngakho mina ngithi asithini gwaqa sonke kobulawayo emzwathi ngemva kwesithi wo sizohlanganisa amakhanda silungise izinto izinto zonakele bakwethu asilungise nini ngiyabonga dadewethu
hayi lati siyabonga loke ngonkosazana Beauty Ndlovu umsekeli kamgcinisihlalo webandla leZimbabwe Freedom Alliance obexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 ekobulawayo Imbongi elodumo uObed Dube obeseGhana emcimbini woze ukuzithokozisa uthi ukhangelele ukunxuswa kweminye imicimbi efanayo ngomnyaka ozayo ngesizwe ingxoxo esiyenze loDube
Umcimbi lo wawubizelwe abantu abatsha abasuka emazweni wonke into ezazidingidwa ngale kwakukhulunywa ngokubambana kweAfrica okuthiwa ngolimi lwemzini Pan-Africanism kwazokhulunywa njalo futhi ngezamabhizinisi abatsha ezobuxhakaxhaka bakulezi nsuku itechnology kwakhulunywa ngokuthunjwa kwabantu ngokuthathwa kwabantu besiya kwezindaba ethengiswa okuthiwa i-human trafficking ngolimi lwemzini njengoba mina lezi nkondlo ngizenza kakhulu ezokuthi ama-Afrika kawabambane abantu abaningi bangilandela enkundleni zokuxhumana ngicabanga ukuthi kulapha ababona khona imisebenzi babona ngingumuntu ofaneleyo ukuthi bangamema naye azohaya inkondlo lapho
wona umcimbi ungathi wahamba njani wasitshela nje ngamafitshane ukuthi kuyini kahle kahle owakwenzayo wena emcimbini lo
emcimbini ngale ngahamba ngizilungisele ukuyahaya inkondlo ngangiphiwe ithole ukuthi ngizahaya kabili kodwa ngacina sengenekane owakhombisa ukuthi abantu bajabula ngenkondlo zami ebusene abantu babefundiswa nje izifundiswa ezihlukeneyo ezikwazi umthetho nayo yonke nje izinto ezikhona ezihlukumeza abantu abatsha Africa emina abantu babesenza ama workshop lapho ngaphiwa isikhathi sokufacilitate njalo futhi i workshop okukhulunywa nge culture le heritage nami ngomunye wayegcizela ngamasiko akithi ukuthi kumele agcine okungakanani lokuthi uqathe okungakanani ukuthi siwagcine lawo masiko
ikhona yini eminye imicimbi efana lawonalo okhangelele ukuya khona eminyakeni le elandelayo kumbe wonalo umnyaka ungakapheli
iqiniso lihle msakazi imicimbi engikhangele ukuya kiyo iminengi iminengi njalo bekumele futhi ngihambe kwele Cameroon emalangeni azayo kodwa ngihlilwe yisamba ngoba bekuyimicimbi okuzikhanisa okuthiwa i-business expo kodwa eyifestival minengi imicimbi engikhangele ukuhamba kumnyaka ozayo mnengi kakhulu kodwa-ke angeke ngiyiqambe bakithi isindebele sithi injaka ikhonkothi iphethe ithambo funa ezinye ziyiphuce kodwa-ke imicimbi enjalo minengi kakhulu engicabangela ukuthi ngizayihamba kumbe engifisa ukuyihamba
leyo ke imbongi elodumo u-Obert Dube obexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uwele nje emhlanganweni wenhlanganiso ye-African Union okuhlaziya ezokuthuthuka kwamazwe omhlaba. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lilodaba lokuthi amagqwetha amela umnumzana Job Sikhala isiphathamandla sebandla le-CCC athi azacela umantshi uTafadzwa Midi ukuthi azisuse kudaba elokuthi uSikhala aphiwe isibambiso se-bail ngoba ehlezi engumuntu owenza njengathi uya mgweba yena engakathoniswa icala lakhe. Okumanje ke sikhangele ke elisithumele zona ngombiko elisithumela yona nge-WhatsApp.
Studio 7 omuhle njani basakaza abahle alibengelela lonke ngendawo elikuzo khona phela ikhona siyabonga izindaba elizethu le elisethulela zona lana siyazizwa impela abaphawula iqiniso labaphawula ukugula abaphawula ukugula kuyibona laba bebandlalezana uPF ma ungabe usizwa i-audio yalaba abantu amapostu lahlukunyezwa lapha egoli ngo-Operation Duty kuthini bona ma besizinto ezifana lazona lezo abantu besuswa yikwini ezweni lapho okwenza ama-South Africans angasuki ayegcwala kithi kwenziwa yini abantu ekhaya kungasekudala kwabe kubhizi kubanjwa iy'nkunzi abantu abanjwa iy'nkunzi ekhaya bayinziwa yonke le nto le akusela mthetho ekhaya sebebhekelele nje ukudla zonke izimali ezingenayo zonke imali ezingenayo kaba sebezigijimisa bona bathi ngogawule labo labochuma yinto sebezigijimisa laphayana ukuthi bona kube yikhona ukuthi badle kuphela bakhohlwe ngabantu abantwana bayarejwa kwenziwa yonke into into yangikhona umgabe ekhona konke lokhu okungenziwa lokhu ngoba kusazi ukuthi vele uzohlangana nani manje babulale abantu babebayebophala laba babaziyo ukuthi babaveze ukuthi lina nelibulela uzibani kuyevalelwa wena ngoba kungela amandla okukhuluma hhayi kodwa-ke selidumele emansumpeni bakwazi indlela umgaba aphuma ngayo ukuthi nakubo indlela abangena ngayo bazaphuma ngakhona sokudumele emansumpeni bona on the ground bazabe bekhuluma ngathi into ziright umgabe lawo engakwazi ukuthi bazomjikela ngalwanale last seconds ojonathan moya babesidla naye babefana labo bona labo gawuli babekhuluma njengabogawuli manje bakhuluma bekuphi lapho abakhona sephila umvundla umuntu yena owayevele ehlonishwa kakhulu ale sesaba ukuthi uma usephile somvundla ukuthi ungezinto sithi chwathi usucabangela ukuthi yintsha kuyayangisa lokho elikwenza abantu bezanu p f kuyayangisa kakhulu vele kuyayangisa noma likhuluma nje livula imlomo uhamba phambi kwabantu ngobasela ntunya ngokubulala abantu kodwa into ezizenzayo aziyayangisa impela
Studio 7 salibonani livuka njani labalaleli bengisacela ukungena namhlanje kule ndaba yokurejwa kwabantwana abane-8 years baze bathole abantwana mina ngelami kwelami isayidi bengilesifiso sokuthi kuba amandla anikezwa abantu umphakathi ukuthi umuntu oyabezwakele noma umuntu obonakeleyo loba umuntu otholakale esenza khona lokho ukurepha erepha umntwana ajeziswe ngumphakathi umphakathi ke wona ma ujezisa uyafaka ithaya kuphela ujise loyo muntu umuntu oyabe engafanelanga aphile. Umphakathi thina kuyabe kufanele sizibambele thina ngezandla. Sibulale lo muntu lo obulala ingane. Angabizelwa amaphoyisa. Hayi, amaphoyisa athatha isikhathi plus ukuyohlala ejele, kuthiwa uyohlala ejele impilo yakho yonke angithi uyabuphila. Umuntu okanjalo akafanelanga aphile. Kufanele nje amandla afakwe kuyizakhamuzi ekuthini khona ma bengezwa ukuthi kulomuntu onjalo noma bengabona umuntu oyenza kanjalo, sithathele bona umthetho ngezayo. Umuntu wakhona akafanelanga aphile, akufanelekanga ukuthi kube lo baba ophilayo opheleleyo ekhanda ongenza into ekanjalo emphakathini enganeni zethu. Bengilesifiso ukuthi kuba umphakathi uzibambela ngezandla.
Calibonani basakazi be-Studio 7, ngiyalibingelela nabalaleli. Yemfu kuphendula ubaba lo mbetwa ngu-Engustoni Sibanda lo ocubungule zombusazwe. Eyi wena babashiwa dlana kuhle usutha kuzani uphepha. Ungambuluzela abantu, abantu akulanto abangayaziyo. Ungaze ukhulume ukuthi ye isisisi koBulawayo lapha ngoba iyawina, kuyabe kulezinye izindlu ezingasozindlu ababerejistile. Ukhuluma ubumbulu bakho ngoba uyasutha, wena nguweke osebenzela isisu sakho. Uyakwazi ukuthi uzathi asikuhloniphi ngoba thina siyalilamba sithwele nzima ngenxa yezekhiyo naleyo. Kathesi abantu babulawa yizekhiyo naleyo, kathesi kunje emashonale ndingala abantu abalali balala bethunjwe ebusuku ngama-SADL abantu bezanu p f. Izekhi iyakwazi ithule zwi, kathesi iyala le voters row izekhi iyakwazi ukuthi kulesi sothi esiningi kakule senza izanu p f. Ayikaziwini ukhetho, wena uye kumkhuluma uthi abantu basebenzela izisu zabo. Osebenzela isisu sakhe nguwomele izanu p f. Utshele obani abantwana? Abantu dala bakhulu, abantu bakwazi ukuthi izanu p f. ayikaziwini ukhetho eZimbabwe lapha. So uzama ukurobha abantu ucubungula phezombusasi ungumuntu wamanga. Alike lihlonipha abantu, shiwo abantu sathi sithwele nzima eZimbabwe lekhuluma ubumbulu benu lapha thina kwi-studio.
Good morning Studio 7. Ya u-Angustoni Sibanda lo kuthiwa ngumcubunguli is worse than oGaone nabochuma nabozenzo nabomalaki. Is this worse? Isiporore sibili ngumuntu wezanu lo, umuntu lo into yazikhuluma yazwakani. Is just a zanu surrogate, umuntu lo anomunye benendizanu. Angikwazi ukuthi umuntu onjalo ucorrect, but ukhanya ngumuntu wesintwini. Angazi ukuthi ulahlekanga umuntu lo. Umuntu lo is totally offside. Lo Gawula azaphosa abe ngcono. Ah, lo is a misdirected bullet. Akwazi lokuthi kodwa uyakwazi ngoba abantu uyafidwa. Kanti bonke abantu eZimbabwe sekusiba ngabacubunguli bezombusazwe. Lina Studio 7 likuthatha ngaphi ngono ukuthi bonke umuntu lami nginje sekumcubunguli wembusazwe. Kube lo baba lo othi khona singakhipha umnanga kwasifaka uChamisa uzakwenzani? Baba, nxa uzisapotela izanu yakho, continue support your zanu. Maybe iyakudlisa but uyakhohlwa. Uzwakalingani use-South Africa, uyakhohlwa ukuthi kwaba wabalekelayo. Kanti manje ufuna singafaki uChamisa, sifake bani? Wena faka ubani? Singafaki uChamisa, singafaka uChamisa siyathi umnakakho wayengcono. Vele ukukhulumelani khonoko? Why not come to Zimbabwe ukhulumela athi ula? Kanye wena wazi lutho la wena baba, vele uyazibhayizela wabegoli. Suka-ke lapho ubuye wena uzolunga. UChamisa vele definitely ngo-2023 uyangena. Uyathanda uthanda. Wena olakho olaye ofuna ngena, sazi ukuthi ufuna ungene bani. Ufuna ungena imali makho ngombubani. You cannot tell us ukuthi singafaki umuntu vele omele angene. He's our only hope. Wena angikwazi ukuthi ihope yakho mani. Ubufuna umgabe, hambe gebe umgabe abuye angene.
Kuthiwa umnangagwa uzakhuluma. Mina nguVodloza, nguVodloza omnyama. Umnangagwa uzakhuluma kusona State of the Nation address leyo. Kukhulunywani kwakho umuntu ehluleka kona ukukhuluma nje. Kwakona ukukhuluma uyehluleka ukukhuluma. Ukhuluma ngathi uyakhwindlula, ngathi ngumuntu obanjwe ngamagetsi. Kuthi uzakhuluma akazi lutho lowo muntu, akazi lutho ngokubusilizwe. Kumangaliswa yibona la madoda ogawule la labochuma. Dlanini kuhle bafowethu, lizidlele lithuthe. Ndingathi iZanu PF yinto elungile, qambela abantu amanga. Ayisoze iZanu PF ilunge, ibulela abantu, ibulela ilizwe. Kwalina likhonapho liyakwazi ukuthi liqiniso lona lelo. Akunanto enhle ukuthi uyenziwa yiZanu nomnanga. Umnanga kwakazi lutho, ngumuntu owafundiswa njengomgaba ucuku olokwalela embusweni. Kambe kuyini angakwenza okuhle? Izandla zigcwele igazi, bonke laba bantu ababulawa ngumgaba. Kanti ngunye owayethunywa lina libhizi lithi yenyu dispensation. Uhulumende kamnanga kwasenze lokhu nalokhu. Akula into nxa ivele imbi imbi madoda. Bogawule hlala kuhle uzithulele, udrayivele ye-Ford Ranger yakho, bakunika i-GDC, uzidrayivele kuhle imoto yakho. Hayi hayi hayi, ukuthi uthi khona abantu beZimbabwe bahlezi kuhle. Inkathazo izo zikhona ngama sanctions vela kula ma sanctions hlule ukubusa uhlule ukubusa kanti silathi linikana ama plus nanikana nalod inkalakatha zama plus inkalakatha zama plus abantu labo iphofu lathatha la ithi khomfe labaniko ngama peace 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 into ezingana namsebenzi umuntu angeke akwazi nokulima ama eka amathathu kuthiwa umhlaba sibuthethe sikhululekile liqamba amangali izinikile linomhlaba oyoza thathwa ngabantu yeyo different than lo mhlaba wekuhle kodwa vele kuzaze kufike ngapi kade kodwa noma ingungu nayo ungazwizwa ikhala anti icini idabuka ngona sebeseqaka kakhulu sebeseqaka kakhulu yabiza idabuka izadabuka ingungeni yezana lizabona ke ngalelo langa kathi lithi kuzahlala kunjalo
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika igqwetha elithutshisa udaba lokusa amaphepha aqakathekileyo alemfihlo yesizwe emzini kaMnumzana Donald Trump wayengumongameli wele Melika linqume ukuba lolu daba kumele luqhubekele phambili. Lokhu kwenzakala ngemva kokuba uTrump eyazise ukuba uzancintisa kukhetho lokudinga umongameli oluzayo. Kodwa abasekeli bakhe ugoqela labo abancintisa kukhetho lwama midterms besekelwa nguye uTrump banqoba. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu.
Mr. Gandhi, le indaba yokuthi abantu laba kade befakwe nguTrump ezindaweni zokuvotelwa bakhanye bephumelela bephumelela bencinta abanye indaba esabekayo kakhulu, indaba ehambelana lalesiphendulane ngayo e-democracy, ngoba abantu abebekhethwa nguTrump ngabantu abavumelana laye ukuthi ama-elections edlulala ne-presidential elections uTrump kancintangwa waqilibezelwa. Yilaba nabantu abavumelana labantu abahamba ngoJanuary 6. Abanye bangikhona ngabaka January 6 abahamba bayabhidliza befuna ukubulala ama-members e-Congress. Lo Vice President Pence uthi ungasertify ama-elections ukuthi uBiden winile. That's very dangerous. Ukuthi abantu abanjengabona labana bayavotelwa ngumuntu bawine. Kodwa mina njengomuntu engithi ngi-minority kumbe engilaziyo ikhiwa kumbe umlungu kuntshela into eziningi ukuthi ekuqaleni ngabe kuthiwa vele abantu babehlolisisa sihlolisisa sisizwa izinto ezikhulunywa nguTrump kumbe izinto ezenziwa nguTrump. Sasingasoze sibe lo President Trump. Into eyenza ukuthi sibe lo President Trump labantu bona laba abalokhu bevotelwa kusitshengisa ukuthi iAmerica imi ngaphi. Bakhona abanye abantu abavotela bona labo bantu abangafuni democracy yibo abavotele bona labana abantu kumbe abantu abangafuni abanye yibo bona bana abantu abavotele bona labo abantu baka Trump abawinileyo, abantu abangafuni ama-immigrants, abantu abangafuni abantu abavela from lapho esivela khona thina, abantu abangafuni abantu abavela kwezinye indawo yibo abantu abavotele abantu abaka Trump. Very dangerous situation emelisethu sethini esihlala kulona leli lizwe. Kodwa ukuthi uTrump angabuya wine futhi abe ngupresident wakuleli lizwe, hayi lapho ngala, ngoba abantu bangikhona bona labo kaba baningi ukuthi bangavota uTrump abuye lembusweni. Ngesikhathi kusiyavotwa ngo-2024 sebe sesimsuthu Trump. Abanye samsutha kudala but ababe sebemsuthi babe sebebaningi kakhulu ngoba kasoze avale umlomo, kasoze ayekele ukukhuluma into ezidlukuluza abanye, uzaqhubele kwenjalo. La macala azabe lokhu emnamathela esehla engamnamatheli kokuphelisiwa aqalisa amanye, amboni ukuthi angabuyela futhi ukuba ngupresident. Hayi, kumbe ngo-2024 nxa siphilile sizabuyela kuleyo ndawo Mr. Gandhi, kodwa angiboni ukuthi angaweni majority.
Alo ke ngunkosikazi Priscilla Ndlovu ocubungula izombusazwe. Ake sikhangele amaqembu azadlala kumdlalo wenguqu ye-FIFA World Cup 22 lamhlanje akusibaya sika Group B lo A. emdlalweni wokuqala ele Wales lizadibana lele Iran kuthi ele Ghana libhekane lele Qatar ele Netherlands lizanqikilana lele Ecuador kuthi ele England lidibane lele Melika emdlalweni okhangelelwe ngabanengi ngoba ele Melika lihlala lingelinqotshiweyo emdlalweni yalo yakuqala eWorld Cup. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngisithi asidibaneni njalo ngomvulo lilonto ngamile inkomo mina nsathatha ke ikhefu lingasizwa njalo ngendaba zika 7:30 ntambama libe lempela sonto elijukela.